Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu kumele befundiswe bezwisise lokho okwenzakala eZimbabwe. Ingoba nje sikhuluma kanje kuloku kwesaba ukufakwa ebantwini ngohulumende okhona. Tibayitshengisele ezitaladeni abantu bayachaya belimale, abantu bayabotshwe kanje ezintolongweni.
Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yamabond notes. UZulu welemelika uyavota ekhetha umongameli omutsha kusasa ngesikhathi ingcwethi ezihlolisisa isimo sokhetho lolu zisithi unkosikazi Hillary Clinton ukhanya ekhokhela umnumzana Donald Trump kancane. Inhlanganiso yabezempilakahle bemelika abe Free to Smile Foundation kule viki basesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo lapho abakhangelelwe ukuhlinza abantu abangamachumi amane abalendebe ezidabukileyo i-cleft lip. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yamabond notes uhulumende aseyiletha ayizwisise imbangela yenkinga kwezomnotho esisenza uhulumende athathe lelinyathelo emizameni yokuvula izikhenxe ezibangelwe ukwehluleka kwakhe ukulondoloza inotho yelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni womanyano wenhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-Crisis Coalition in Zimbabwe owenzelwe emahofisini ezimrights eHarare, inkokheli yazo ivumelene ukuba sesifikile isikhathi sokuba luxazululwe kuZulu udaba olwezakala elizweni kwezomnotho okubalisa udaba lwama-bond notes. Abangenela umhlangano babalisa umnumzana Pride Mkhono, omunye wabaphatheke emikhankasweni yokuletha uhulumende oqobo ogcizelela ukuba kumele azizwisise uZulu inkinga ezibangela ukuba ilizwe libe kulesi simo kwezomnotho.
Abantu kumele befundiswe bezwisise lokho okwenzakala eZimbabwe. Ingoba nje sikhuluma kanje kuloku kwesaba ukufakwa ebantwini ngohulumende okhona, tibayitshengisele ezitaladeni abantu bayachaya belimale, abantu bayabotshwe kanje ezintolongweni. Kodwa konke lokhu kumele abantu befundiswe ngoba imfundo abantu bengaba ingqondo zabo zingakhululeka. Iko kuqalisela khona ukuthi bekwanise ukulwisa. Nxa ingqondo zabo zingakhululekanga and njalo ingqondo azikhululwa ngokuzikhipha ejele, njalo azibotshwa ngokuzifaka ejele, zikhululwa ngokuba kwazi.
Ekhuthaza abantu ukuba bangaze bavumela inkokheli idlala ngengqondo zabo.
UZulu kumele ayale ubukhokheli ikakhulu obuya lezinto ezinje. UZulu kumele ayale ubukhokheli obubatshontshela imali, uluqede khonapho ubanika amaphepha ukuthi bewathathe bewasebenzise. UZulu kumele yale ukukhokheli ubabulala ama-industry ayeletha imisebenzi. UZulu kumele yale uhulumende wababulalela izibhedlela lezikolo okuthi belatshwe labantu ababefunda.
Ethi imali yebond note kungayisiyo nkinga elizweni, uZulu kumele agxilekiyo inkinga ethi kuyibukhokheli osebungela ndaba labantu.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhwaba, yibugovu abalaba abasebenza uhulumende. Abakhokheli bethu esabavotelayo.
Omunye njalo wabaphatheke emikhankasweni yezombusazwe u-Ostalos Gift Siziba uthi uZulu makafundiswe ngokwenzakalayo kwezomnotho, hatshi ukuba abe ngokuvota nje kuphela.
Siqalisa ukuvota ngomnyaka 1980 kuze kufike namuhla. So ukuvota akusilethelanga ke ukudla, ukuvota akusilethelanga imisebenzi, ukuvota akusilethelanga ke impila kahle kuleli lizwe.
Ethi lokhu kuzasize ukuthini avuleke ingqondo uZulu azi isisusa sokudubeka kwakhe anduba akulungisise esazi ukuba uqala kuphi.
siqala nge 15 billion esikhangele futhi le mali ezingatholakaliyo ka TSC ke ezathathwa ezasetshenziswa ke kuma rally ama political party amabandla abusayo lokutshontsha ke kwama election lokhu yiko okwaqalayo kona ngokhetho ukuletha lawa inkinga esehlangana lazo dini ezinje ukuswelakala kwemali.
Abenhlanganiso lezi bathi umanyano kuyiwo indlela engaphathisa eqhubeni imisebenzi yileyo laleyo inhlanganiso idlala ihlandla layo ekusebenzeni lozulu ukumtholisa ulwazi olujulileyo lokwenzakala elizweni. Kuvunyelene njalo kulomhlangano ukuba zihlahlelwe zonke indaba ezibangele ukuba kulesi simo kwelizwe kwezomnotho afundiswe ngazo uzulu kusetshenziswe indlela ezizokwamukelwa nguzulu hathi lokho kwenzakalayo lapho echiwa ngaphandle lapho kuqhutshwa imikhankaso ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu welemelika uyavota ekhetha umongameli omutsha kusasa ngesikhathi ingcwethi ezihlolisisa isimo sokhetho lolu zisithi unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats ukhanya ekhokhela umnumzana Donald Trump owama-Republicans kancane kucwaningo olwenziweyo zinhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi ukhetho lolu luchayisa uvalo loba nje unkosikazi Clinton ekhangelelwe ukuthi enganqoba umnumzana Trump. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yePriston Election Consortium ehlala ikhupha kahle ekucabanga ngokhetho lweMelika ithi uHillary Clinton ulamathuba abangalisayo okukhethwa nguZulu ukuba ngumongameli weMelika. Lokhu kusekelwa izinhlanganiso ezinjenge 538 lezinye ezijeneyo ezibona impumela efanayo yokhetho lolu. Kodwa ke ezinye inhlanganiso ezihlolisisa ukhetho ezinjenge Rasmussen zithi uClinton webandla lamademocrats ukhokhela kancane uTrump wamaRepublicans. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Bukhosi Ndlovu uthi inhlolisiso yonke le imenza acabange ukuthi uClinton uzanqoba uTrump.
UClinton ubona ngani uzaphumelela. Akukhanya ngani nxa ekhuluma lesikhathi sokuthi atshela abantu ukuthi uzakwenzani ngalapha njalo uzakwenza njani emhlabeni yonke lalaba azabe busa labo international wise. Ngoba undoda uqina lo hayi ke zwakala ukuthi ukhuluma njani lokuthi into zakho zihlanganisa njani.
Kodwa ke umnumzana Handsome Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia uthi akukhanyi ukuthi ngubani uzanqoba ukhetho lolu.
Sindala zombi. So sizabona ukuthi kuzabhamba njani kodwa kukhanya ngantwa ulokhuzeni uClinton ukhanya ngantwa uzawina. Kukhanya ngantwa uClinton uphambili.
Uphinde wathi okudidanisa ingqondo yikuthi uZulu kaphumeli egcekeni ngokuthi uzavotela bani.
Khataza yikuthi uTrump ngaso-politician so abantu abaningi bayakwanisa ukube bezithulele bangakhuluma ukuthi bayamthanda. Kodwa bazagcina sebelokhuza sebengenile sebemlandela lapha ngokuya kwezikhathi ngoba uyakwanisa ukukhuluma iqiniso ngala bantu abaningi kumele ababhadale angavela aqede yalokhuze ukukhampeyina kwakhe wasebenzisa izimali zakhe. Wehlukene noClinton ngoba okwesabisayo ngoClinton yikuthi ukukhampeyina kwakhe konke lokhuyana wayibhadala ngabantu.
Baningi kakhulu abantu abasekela uTrump abaya emhlanganweni yakhe ayenzela endaweni ezijiyeneyo eMelika. Baningi njalo abakhankasela uClinton abanjengomongameli Barack Obama, abaculi abalodumo abanjengoJay-Z noBeyonce njalo labanye abenza imisebenzi ejiyeneyo. Umnumzana Bright Zenge esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sithi loba kulabantu abaningi abalandela uClinton loTrump ubona engani ababili laba kabathandwa kakhulu izizalwane zeMelika eziningi. Akwaziwa ukuthi kuzazalwa nkomoni kusasa kukhetho lolu ngesikhathi eleZimbabwe likhala ngezijezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF yiMelika lamanye amazwe ekhonona ngokwephulwa kwelungelo likaZulu eZimbabwe. Kambe ozangena esikhundleni lesi uzakwenzelani eleZimbabwe? UNdlovu uthi akukacaci ukuthi uClinton loTrump bazadlelana njani leZimbabwe nga omunye wabo enganqoba kukhetho lolu.
LeZimbabwe akunganeno sibili ngoba hayi sokwehlula kwakhathesi. Akukho ukuthi ambone ukuthi umbe kuzaphumelela. lokho okuzatholakala lapha kusoze kuyefika leZimbabwe. Kuzaba nje ngokwakhona apha ngoba hhayi undoda ongalo weZimbabwe angikhole ukuthi uzavumelana nokusebenzelana labangapha, ikakhulu omama.
UZulu usemelele ukuzwa ukuthi kuzakwenzakalani kwele Melika kusasa lapho osokulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amathathu 33 million asebevotile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ibandla leMDCT lithi liyakhathazeka kakhulu ngocuku lwamapholisa kulandela udlakela lelibandla elithi luqalwe ngamapholisa ngempela sonto edolobheni leZishabane. Leli bandla lithi laliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo kodwa amapholisa awuchitha ngodlakela. Kubikwa kulabantu abambalwa abalimeleyo njalo abanye ababalisa umgcini sihlalo wesigaba seMidlands umnumzana Francisco Masendeke babotshwa. Lomhlangano obukhangelelwe ukukhokhelwa ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okuningi ngalesi sehlakalo sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Izishabani okwenzakeleyo njengebandla leMDC likhuphela umbaba uTsangirai abalandeli bethu babehambile emapholiseni bazisa amapholisa ukuthi sizabe silerali ezishabani. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi amapholisa lanxa asabazisa babuye badiliza itende lethu. Bathe sebedilize itende lethu baqalisa ukuhlukuluza uZulu, sebebatshaya bebajikijela amathiye gasi. UZulu akumphathanga kuhle khonokho, so abalandeli bethu bazama ukuthi babaleke njalo bazivikele ekutshayeni ngamapholisa. Kwasokungenela nje uZulu waseZishabane wayesebona ukuthi okwenziwayo ngamapholisa kwephula kwelungelo loluntu njalo kakumelanga benze njalo. So kwaqaliswa ukuthi kugijinyisane phakathi kwamapholisa loZulu, kodwa amapholisa eyiwo abaqale ukuhlukuluza abalandeli bethu.
Sizwa kuthiwa bakhona ababotshiweyo, kungakuhamba njani? Manje njengebandla lizathatha inyathelo bani njengoba siyabona ukubana ukhetho lulokho lusiza lusondele?
Sonke kumele sazi ukuthi mase siye ekhethweni izani ingabona ukuthi isiyehlulwe nxa sihamba sikhuluma loZulu. Ivele izanu isebenzisa ubudlwangudlwangu ukutshaya abantu ukwenzela ukuthi bethusele abantu. Kodwa kumele uZulu kumele abakwazi ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi sizivikele kuzanu, ngoba izanu ayilamandla yokuthi sihlukulize, ngoba izanu yavotelwa nguZulu, yathembisa uZulu ukuthi uzakwenza imisebenzi ezakwenza iZulu ahlale kuhle. Lokhu sokukhombisa ukuthi izanu isitshengisela ukuthi siyehlulekile, so sizasebenzisa ukutshaya abantu ibe ngendlela yokuthi abantu besave. Ngethemba ukuthi isikhathi sokwesaba kasisekho, ngoba vele sesifile, sizaphelela ezandleni njengesepha singalokhu esibayekele abisenza umathanda phezu kwaZulu.
Alo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9. Ngiyaxolisa ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho lokudinga umongameli omutsha wele Melika. Likhetha bani phakathi kukankosikazi Hillary Clinton owama-Democrats lomnumzana Donald Trump owama-Republicans? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasosha eskedish ekhokhelwa ngawe-Syria esekelwa ngawe-Melika abikwa esethethe indawo ezimbalwa ebeziphansi kombuso wabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS ngemva kokulwisana kanzima lamhlanje emgwaqweni owe-Raqqa. Inhloko kahulumende yakwele-Britane unkosikazi Theresa May usekwethekeleleni kwele-India kuhambo lwakhe lwakuqala esekhethwe ukukhokhela ilizwe lakhe ukuya kwenza inkulumo zokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lalelo lizwe. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende wakwele-Melika imanyene lowe-Zimbabwe basungule uhlelo lweminyaka emihlanu lokulondoloza ukusabalala kwegcikwane elibangela umkhuhlane wofuba kuzisebenzi zesibhedlela okubalisa odokotela labongi. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Liqembu labongi abafundele umsebenzi esibhedlela seHarare Central Hospital ngesikhathi belibasuzulu ngengoma ebezimumethe imibiko ekhankasela ukulondolozwa kwabasebenza esibhedlela kanye laye uzulu ukwenqabela ukusabalala kwegciwane elibangela umkhuhlane wofuba i-TB. Lolu hlelo lweminyaka emihlanu oluphawulwe okusemthethweni emkhosini owenzelwe ehoteleni ye-Rainbow Towers ngolwesihlanu luzaqhutshwa ngabe Center for Disease Control kusikhwama se-PEPFAR besebenzelana labe Biomedical Research and Training Institute labenhlanganiso ye-International Union Against Tuberculosis and Lung Disease eyaziwa ngelokuthi the Union. Lokhu ngokwakuqala ukuqakathekisa abasebenza ezibhedlela ababikwa besengozini ephindiweyo ekubambeni limikhuhlane okumele balondolozwe labo njengaye wonke umuntu. Ingcwethi kwezempilakahle zibika ukuba bukhona bufakazi obuveza ukuba liqhubeka liqansa inani labathola leli gciwane elibangela umkhuhlane wofuba selisanda lakulolu hlangothi kulabo abasebenza ukulondoloza izigulane. Kumazwe akhe afundwe ngophethe uhlangothi lokwenqabela ukuthelelwa kwegciwane ebantwaneni livelela kubonina uDr. Angela Mushabi, unobhala jikelele kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uBrigadier General Dr. Gerald Gwinji utshele abaze emkhosini lo ukuba kumqoka ukubanakekela abasebenza ezibhedlela laba isikhathi esiningi bezibona ingani bona abahlaselwa yimikhuhlane minye ehlasela abaza ezibhedlela okubalisa ofuba. Osebenza phansi kwalolu hlelo lwe-HATIP Zimbabwe unkosazana Aletta Mashamba uthi kungalesi sizathu-ke ohulumende ababili laba bekubone kufanele baqhube uhlelo lwalolu hlobo lokulondoloza impilo yabasebenza ezibhedlela ukubavikela kumkhuhlane wofuba ngoba kuyibo bahlala bebonana lezigulane isikhathi sonke okusuka kubabeke engozini ephindiweyo.
Kodwa i-TB isigcwele abantu abale HIV le-TB le-MDR. I-MDR i-TB liyana engalaphekiyo kathesi akula mithi, kutsho ukuthi kumele sibili sibone ukuthi ama-health workers ethu katholanga i-TB. Siqaphele ukuthi ama-health workers ethu engatholi TB.
Unkosazana Mashamba uthi kumele kube le ndlela kanye lemithetho esetshenziswayo.
Kule ndlela esingavimbela ngazo, sibe lama-policies esibhedlela. Singabona umuntu ekhwehlela, siqala ukubona yena uthenga engathelela abanye. Sivula amawindi esibhedlela, sifundisa abantu ukuthi nxa bekhwehlela bengakhwehleleli abanye babo ebusweni. Siyithi i-cough etiquette esikhiweni. Kumele sivimbele ukuthi ugcikwane lwe-TB lungangeni komunye.
EleZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe amachumi lane alenani eliphezulu labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wofuba emhlabeni jikelele. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lesi simo siyingozi ephindiweyo kwabanakekela lezi zigulane ezibhedlela. Lezi ngcwethi zithi kulula njalo ukuba balithole igciwane leli ngesikhathi beqhuba umsebenzi wabo. zithi njalo kuqakathekile ukudinga indlela zokubavimba ekuthini bangalitholi leli gciwane elibangela ufuba. Ziveza njalo ukuba kulobudlelwano obukhona phakathi kwamagciwane okubalisa le-HIV lelibangela umkhuhlane wofuba. Lokhu kubikwa kubangele ukuba abezempilakahle bethi ngokunye osekubangele ukuqansa kwenani labalahlekelwa impilo ngoba esehlaselwa yikho kokubili ogulayo. Abafundela umsebenzi wokuba ngabongi bebecula ingoma njalo ethi balomsebenzi omkhulu abasebenza ezibhedlela okulondoloza izigulane, kungakho abamelanga bakhohlakale lapho kuqhutshwa inhlelo zezempilakahle okubalisa olokwenqabela ukusabalala kwegciwane elibangela umkhuhlane wofuba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba olufanayo lwezempilakahle. Inhlanganiso yabezempilakahle beMelika abe-Free to Smile Foundation kuliviki basesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, lapho abakhangelelwe ukuhlinza abantu abangamachumi amane abalendebe ezidabukileyo, i-cleft lip ngesilungu. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi we-Free to Smile Foundation, uDokotela Graham Chad, ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lumsebenzi abawuqale eZimbabwe lonyaka eHarare, njalo bayaqala ukuwenza koBulawayo ngoba bananzelele ukuba abantu bahamba umango omude bezohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisi weFaith Ndlovu, isikhulumeli sesibhedlela sempilo, uchaze ukuba izolo baqale ukuhlola abantu abazahlinzwa kusukela lamuhla kusiya ngolwesihlanu. Ethi abantu balakho ukuza esibhedlela sempilo kusiyafika ngolwesihlanu ukuzohlolwa kungela mbadalo kanye lokubhalisa ukuzohlinzwa kuthuba elizayo uma inani labo selenele elabantu abangamachumi amane.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukubana sithole inhlanganiso ye-Free to Smile abavelele e-America ogoqela odokotela abahlinzayo labo dokotela abanelisa ukulalisa abantu nxa besenziwa ama-operation. So laba abantu babuye ukubana bazokwenza ama-operation ukuthi bahlinze abantu, abantwana labadala abazelwe belendebe yaphezulu eyomlomo engahlangananga babe bezelwe benjalo.
UMatron Dlovu ubike ukuba bona esibhedlela abahlinzi ndebe kunye lezilakalaka ezidabukileyo, njalo kubiza imali eningi okwenza abantu bekhanywe imali ekuzelaphiseni.
Odokotela laba bazaqalisa uku-operator kusukela namuhla ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Sikhangelele ukubana ku-operator abantu abafika amachumi amane 40 kusiyafika i-Friday. Nxa kusasekhona abanye abangakafinyeleli esibhedlela, siyacela ukuthi babuye bazobona i-public relations office isiza abadirector ukubana baqonde ngaphi ukuze bathole lolo ncedo. Akubhadalwa, i-operation leyo yenziwa mahara.
Unkosikazi Florence Nhliziyo olengane yakhe engumfana uMethembe Mhlanga olenyanga ezilithumi ezelwe laye uzile ukuzokwelaphisa ingane yakhe, njalo uveze intokozo enkulu ethi usenethemba lokuba ingane yakhe isilakho ukubobotheka njengabanye abantu.
Umntana nguMethembe Mhlanga wazalwa ngomhlaka 18 Januwari. UMethembe ngamzalela ephela ndawo ngabeseyenzisela emsini. Hayi lokhu kuyakuphela, ngabe ngihlala ngakhanya ngindlela amadokotela namhlanje yenilosengikhonaa.
Kuthi unkosikazi Fungayi Sibanda laye olengane yakhe uJoshua Sibanda olenyanga ezimbili ozelwe elendebe edabukileyo ngomunye okhangelelwe ukuhlinzwa lamuhla, njalo laye uveze ukujabula.
Mntanami uJoshua Sibanda ngamzala mhla ka 17 August 2016, ngamla sibuyilizwe nomhla ka 6 November kutheze operator ule-cleft lip le-palate. Tuke empophoma.
umqondisi wenhlelo zokuhlinza indebe ezidabukileyo eZimbabwe umnumzana Mapondera John ukhuthaze abantu ukuba baze bazohlolwa mahala esibhedlela sempilo njalo kulabo abangela imali yokugada uhlelo lwe-Free to Smile Foundation luzabakhokhela imali yokugada lokudla. Udokotela Chat uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisificwaminwemibili lamashumi amahlanu abazalwa eZimbabwe ngelanga oyedwa uzala elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ubike ukuba lendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo kwenza umntwana akhule nzima njalo adle nzima. Abalesilakalaka esidabukileyo balakho ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okucina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa yikudla. Udokotela Chad ubike ukuba ngesikhathi behlinza abantu bayafundisa njalo odokotela labongi beZimbabwe ukuba indebe edabukileyo ithungwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders lenxusa abalandeli balo ukuba baphatheke kuhlelo lokukhetha abadlali baleli qembu abadlale kahle lonyaka. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ndawonye lezinye.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lilingise iqembu leShapani Mine ngokuphakamisa inkezo eyiyephakeme ukwedlula ezinye elizweni eminyakeni walo wakuqala lidlala likusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Abafana benkezi Platinum Stars bona abangenele onyaka kusigaba sePSL baphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokutshaya iqembu leFC Platinum nge-3-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBaobab ngomgqibelo. Isehlakalo esifana lalesi sigcine ukwenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho iqembu leShapani Mine liphakamise khona inkezo ye-BP ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya. Umlandeli omdlalo wenguqu ohlala esigabeni seMashonaland West uNkululeko Ndlovu uthi uyazigqaja ngokunqoba kweqembu lenkezi Platinum Stars ngoba kuphakamise isigaba lesi ebesile minyaka eminingi sinengela qembu elidlala kusigaba saphezulu.
Ngakho la abantu ngiyathokoza kakhulu ngoba sakhangela iMash West kade singela i-team esimelelayo. Bona ukuthi iminyaka ozayo sesibona amanye ama-teams avela ngaphandle kwelizwe siza lapho lapho lenkezi Platinum.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lithole imendulo zegolide inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola kanye lelungelo elokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Iqembu leFC Platinum lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu ngemva kokuphutsha likwindawo yesibili kumqhudelwano weChibuku Super Cup, ikanti lisaselethemba lokuqeda umnyaka lalo liphethe ukuthile njengoba lisaselethuba lokuphakamisa isicoco seleague kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yifike komlindi uyacina. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu amaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu asesungule amalungiselelo okuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Iqembu labesifazane ele Mighty Warriors seliqale ukuzilolonga lilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ezaqala mhlazi lithumi lathoba munomunye kuyona le inyanga elizweni leCameroon. Iqembu leMighty Warriors liqale amalungiselelo alo ngempela nsonto edluleyo okuyinto engaphazamisa amathuba alo okuqhuba kuhle khona lekwele Cameroon njengoba lizadibana lamaqembu asele isikhathi eside aqala amalungiselelo. Ngempela viki ezayo iqembu leMighty Warriors likhangelwe lokudlala umdlalo wobungane leqembu leBanyana Banyana eleSouth Africa esigodlweni iHarare. Iqembu labesilisa elama-Warriors lona lidlale umdlalo wobungane leqembu leZambia ngomgqibelo odluleyo lanqoba nge-1 kanya njalo likhangelelwe ukudlala omunye umdlalo wokuzwana amandla leTanzania ngempela viki yezayo. Iqembu lama-Warriors lilungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singeke hlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba abesilazo. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yama-bond notes. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.